isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kustudio 7 ngesonto mhla ka 8 Mpandula 2019 ngokhipha story. Endabeni zethu lamhlanje. Isidumbu swaye ngumongameli uRobert Mugabe sikhangelelwe ukuthi sizalethwa kweZimbabwe ngolwesithathu.
Uhulumende ndawonye lephathi labemuli babhizi ngamalungiselelo okulethwa kwesidumbu sisuka khona ngalapha khona sesheya sisiza lapha ekhaya.
Kulabantu abathi abalandaba lokuthi uMugabe uzancotshwa ngaphi njengoba wabhubha engalungisanga udaba lombhuqazwe kweGugurahundi.
Indaba yokuthi uMugabe uzoncwatshwa eHeroes Acre noma uzoncwatshwa okuzwimba ngibona sengathi indaba engabalekanga kakhulu ebantwini. Asinani indaba ukuthi uncwatshwe kuphi.
Luqhubekela phambili udlakela oluqondiswe abokuza kwele-South Africa lingakhuthwa luhlelo lwamasiko olwabatsha kanye lezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi kukhangelelwe ukuthi isidumbu sowayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe sizalethwa kweZimbabwe ngolwesithathu angcwatshwe ngesonto. Lokhu kulokuxokozela okokuthi uzabekwa ngaphi. Umbiko lo wethulwe namuhla ngumnumzana Isaac Moyo, umqondisi wenhlelo zonke zehofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMoyo uthi kukhangelelwe ukuthi uMoyi uzabekwa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare loba kule mbiko ethi umdeni kaMugabe ufuna ukuthi angcwatshwe kozwimba esabelweni seMashonaland West. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi uMnumzana Leo Mugabe, umzukulu kaMugabe, uthi akula muntu owathi umalumakhe angabekwa emathuneni eNational Heroes Acre. Okwamanje uhulumende weZimbabwe usenike uMugabe isicoco seqhawe lesizwe. Wake wamela itsholojo edale lesenethi uMnumzana Belief Gawule uthi bamelele isidumbu sikaMugabe njalo ukhangelelwe ukuthi uzancotshwa eHarare hathi kozwimba.
Uhulumende ndawonye lephathi labemuli babhizi ngamalungiselelo okulethwa kwesidumbu sisuka khona ngalapha khona sesheya sisiza lapha ekhaya. Kusenziwa lo malungiselelo ukuthi kwenziwe umsebenzi ozalandelwa uvunyelwana kulungiswa uhlelo luyilo uzalandelwa aze ayebekwa ngempela viki. Kodwa esikuzwayo okuyiko kuphumayo ukuthi kukhanya kuvunyelwana ukuthi uMoyi former president uzabekwa ngesandla.
Uyabekwa ngaphi?
Indawo abekwa khona yindawo eyaziwa ngumuntu wonke, indawo efanelena iyodwa kuphela iNational Heroes Acre.
Ye sizwa-ke abanye bekhuluma khona ngale-ke ukozwimba besithi kazange aphathwe kahle ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Ngakho bathi bazondile kakhulu. Kulabanye okungani kuthiwa bafisa ukuthi angancwatshwa eRose Acre. Pho kungathi wani khonokho?
Umbono nje abantu abalahlekileyo abemuli kabakho khonapho obukhuluma emele imuli uLeo Mugabe kubeke kwabacaca wathi izinto zamanga zebulenjini abantu ade bezikhuluma lezo. Angabantu abade bekhuluma into zabo behlezi kwenye indawo befuna ukuxabanisa befuna ukwenza izinto ezingayisizo emulini. Uhlelo lonjalo abalalo uhlelo abalalo lolo olokuhlonipha imbono emuli owokuthi umongameli uzabuthwa ayelaliswa endaweni yakhe efaneleyo eNational Heroes Acre.
Ye sizakuthiwa lezi nduna ngikhona ziyahlala phansi kumbe sezihlale phansi zakhuluma ngodaba lolu zingathi angcwatshwe khona ngale-ke kozwimba kuzathiwani pho?
Azikho, akula nto enjengayinaleyo. Njalo embonweni wami nangikukhangela ayikho induna engasiya ebangeni lokuthi ithi former president uMugabe ayehlule ukuthi ayebekwa lapho endaweni emzini wakhe, emzi wakhe oqandayo.
Nxa sihlangele-ke sibala imilayezelo yeWhatsApp into ezinjalo, abantu bayathuka sibili lapha bathi hayi sehambile yikho khonokho.
Basika besebenzisa ukuzonda okwamabandla ukuthi mina iphathi yami yileyana. Hatshi, akusebenzi lokuyana. Ubani umuntu ongcwele kolapha emhlabeni? Nxa sifunda sihloniphe ubaba uMugabe njengokuthi sehambile, asithini thina sibeke ukuxolelana phambili.
yekodwa
izwe lethu liqhubekele phambili
yekodwa kulabanye phela abathi usehambe lodaba lokugrawundi
ukutsho njalo nxa besise sehambe lodaba lokugrawundi ngabantu nje abazondileyo abakhuluma into ezidinga ukuthi zidunge abantu abantu behlale bezondile bakusebenzise khona ukuthi baphume labakufunayo ubaba upresident okhona kathethi ubaba uMnangagwa uthe yena indaba yekugrawundi ayisiyo ndaba ayifihlwayo indaba ekhona ayilungiswe ngendlela yakhona yikho ubona kabe abantu bekhuluma bekhululekile lezi ndina lazo zikhuluma ngodaba lwakhona zikhululekile zithi akwenze lokhu zisipha ukuthi indaba le ilungisiswe ifike ekugcineni
kodwa umnumzana George Mkhwananzi uthi akuqakathekanga ukuthi umuyi uzabekwa ngaphi ngoba wonela abantu abaningi
indaba yokuthi umgabu uzongcwatshwa eHeroes Acre noma uzongcwatshwa okuzwimba ngibona sengathi indaba engabalekanga kakhulu ebantwini asinani indaba ukuthi ungcwatshwe kuphi lapho ifamily yakhe ekhethe ukuthi imbeke khona yikho lapho okubalungeleyo kodwa ngabe kuya ngami Mthembu umgabu bekumele ukuthi kube yinto ehudulwa njengenyawo idindilize nje iyelahlelwe egangeni ingafakwa ngisho nasethuneni idliwe zinyoni zomango akusiyo into emele ukuthi ngabe abantu bayazihlupha ngayo nje kuthiwe kufe umuntu omele aphiwe isithunzi bangaka abantu abadliwa zinyoni bedliwa zimpisi ngenxa yezenzo zakhe zobukiwe so ukuthi kukhulunywe ngokuthi ungcwatshwa kuphi mbona sengathi kuyikuthuka abantu abantu ngabe nje balandela izenzo zakhe ngabe bamlahla ngazo bamngcwabe ngazo bamvalelise ngazo khona ukuthi abekwe nje abole egangeni amathamba adojwe zinyoni
kodwa siyabona ukuthi kulabanye phela abangani bamsekela abakibo bathi babemthanda kakhulu njalo wathe bhubha inhliziyo yakhe ibuhlungu ukuthi wakhitshwa esikhundleni so ke khonapho ngathini
bakhona vele abantu abangaphelelanga emakhanda angithi sikhuluma nje sihlakaze kumhlaba wonke sikhuluma khonapho ukhona le eMelika mlange ngapha eSouth Africa kulabanye abale eNgilandi kunye nakwamanye amazwe ahlukeneyo konke lokhu kudalwe izenzo zikaMgabe ilizwe okwakuyilizwe elinamandla nomnotho yonke into ihamba kakuhle wafika walibhubhisa laba lichibi lembhubhiso sikhuluma nje akusekho nto enhle kuyalanjwa akunamisebenzi akula mithi ezibhedlela yonke into ifile kungenxa kaMgabe laba bamthanda upho bathi bamthandela ukuthi ubenzelene ngaphandle kokuthi athathe isizwe asihlakaze siye kuba ngabantu abachaywa ngabanye abantu emazwe nabo be-exposed to xenophobia ayikho into umuntu ongamthandela nomgabe ngaphandle ma ubukhunkuli bakhe bebenza ndawonye laye labo yibo abangamkhalela uma kunjalo nabo kumele-ke kwenziwe khona nokho kumele kwenziwe kumgabe bafe kubi nabo balahlwe bangene iganga
akuthiwa esintwini ukuthi umuntu engabhubha kumele ahlonitshwe abantu bakhulume nje bengani bazithobile
babudube uthi kuyabe kukhulunywa ngabantu abanjengomgabe yini na abaqeda isizwe kuyabe kukhulunywa ngomuntu olamacala amancane nje ukuthi mhlawumbe ubelisele ubekatshontshe laphana athinti yibo kuthiwa umesetshonile hhayi musani ukuthi likhulume kakhulu ngezenzo hhayi lo aqeda isizwe kambe i-50,000 people ayibulala emathebeleleni i-100,000 azilimazayo zaba izilima i-1,000,000 le ayihlakazi yagcwala umhlaba wonke izinto ezincane ezingayenza ukuthi kuthiwe makukhulunywe kahle ngoba ubhubhile lo kakukhulunywa kanjalo ngaye
umfundisi Edson Dube ohlala eTsholotsho uthi abantu abaningi lokhu bezondiswe ngokwenziwa ngumoyi
bantu benkosi ukufa kwadalwa umuntu omdala yebo naye utshonile kulalokhu lalokhuyana njengoba lani liyalibona lisemahlukaneni endlela ilizwe lisemahlukaneni endlela ibe lifanele ukuthi phela abadala nxa belala bexazulule lokhu lalokhuyana ngoba kulokunye nje abantu obabekhangelela ukuthi ngubaba engubaba kanjalo phela echiye kukhumiswela umlotha thina we believe njengebandla njengechurchi ukuthi ukuphila ikuxolisana lokuxolelana yikho kuthiwa yikuphila yike esikukholelwayo lapha Mthembu kudala uchiye izinto zisemahlukaneni endlela abantu benkulu abantu belokusula ngikhanyele lapha kuma-WhatsApp yebo mina hhayi kayikho kulokho but kodwa njengomfundisi ngikhanyele kuma-WhatsApp abantu kabakhali abantu bamkhalele ubaba
njengoba bakade phethulizwe for many many years abantu bakhayaza nje bakhuluma lokhu nalokhana maqondana nalokhu nje
ikumele babhodle njani njengoba kunenge ongalungiswanga ogoqela iground
kulaba abakhona phela ube ngayedwa phela umdala kunabadala phela kade belabo kathi indaba bona bengathathi leso sinqumo labo behlebe bebonane labantu babo labantwababo ukuthi ayibadwa bethu bakithi yeyi kwaphambaniseka lapha nalaphayana yeyi amaphutha kahlaleli lani lingawenza amaphutha
lokhu kusekelwa ngumfundisi Raymond we-Baptist Church
bethi kangelele ngamehlo abomvu ukuthi lo muntu umungameli owakudala ubeza qedisa udubo lwakhe kanti ke ucine vele sebaleka kungelanto ebambekayo engasisiza ukuthi senelise ukuthi siphethe lomsebenzi into ekhona okwakathesi ukuthi nxa sehambile njengoba into le iseza kumele ibe sezandleni zikahulumente sizabe sesikhaya sesikhangelana lalo okhona njengoba laye vele wayeyingxenye yombuso walo odlulileyo so kutho ukuthi sizabe sikhangelana laye sibone ukuthi uzakwenza njani
liza kwenza njani sibinxa usithi labo likhangele khonapho kuyena lo osengumongameli
Dube kumele sikubeke sobala mina angithandabuzi iGugurahund yafonwa uhulumende yasupportwa uhulumende so uhulumende nalo okhona kumele abe responsible kumele athale umlando weGugurahund ngoba akulunganga ukuthi sithathe izinto zikahulumende sizigubhe kuhulumende sesizifaka ebantwini sithi abantu babe yibo abanikazi bakho lokhu kwafonwa njenge-army ngokhulumende indaba sifuna ukususa kuhulumende sikufake ebantwini
kukhanya sibili abantu nxa ubala labakwethula kubo WhatsApp endaweni ezinjalo lokhu bezondile sibili okunye okumangalisayo ukuthi uhambe ngakulungisanga khonokho pho ke nxa sesikhangela ke abantu ngokukhuluma kwabo akumelanga ukuthi bazithobe nxa ukuthi umuntu sebhubhile isinto sinjalo yini
abangeke bazidoba ngoba abantu kade bekhangelela ukuthi mhlawumbe kuzabe le nto ebambekayo into ezadokozisa ozulu especially ngapha esindebeleni manje vele kathesi it's almost 40 years kungelanto yenzakalayo so abantu badanile ngenxa yokuthi khona vele akulanto yenzakalayo akula noma oyedwa othengisa yena ukuthi khona bafuna ukuthi linto ilungiswe yikho kule problem khona ngoba akuthembisi
umugabe ubhubhele eGlen Eagles Hospital kwele Singapore ngolesihlanu ubeselesikhathi eside eselajwa elizweni lelo akwaziwa ukuthi ubulewe yini Lokubekela phambili ukudlakela kwele South Africa lapho kuhlaselwa khona abantu bokuza abaqhubha lokhu abaguqila inhlanganiso yabachayeli bezimoto ezinkulu eye All Truck Drivers Foundation lezimzansi wethu bathi bekumele benze umhlangano lamhlanje lobhekicele umphathi intambo kaHulumende obona ngendaba zekhaya umunye walabo kade besemhlanganweni lo ake sizwe ukuthi uthini ngodaba lolu
umphakathi bethu zokhuza uTherese wahluleka umfulo kuzana umphakathi wamshiya phakathi usho ukuthi umphakathi usocanukile
singathi ke kutshoni khonokho ke baba
usho ukuthi phela umphakathi kahle kahle use uthi awuqhubeke ungamini
singathi ke kuyaqhubeka kumbe kunjani
kuyaqhubeka ngibhaya kuyaqhubeka
Yeah, besibona lapha ama video abantu abanjengamaZulu bengani kuthiwa baya eHillbro. Kambe ungabe uhamba njalo?
Hayi, angazi ke kodwa nami ngisakuzwa nje ngendaba ukuthi kunjalo. Kodwa into engiyibonayo njengoba kunje, into engekusalawuleka le ngaphandle ukuthi labantu bangaphandle bephume. Akukho okuphinda kulawuleke ngaphandle kwalokho.
Singathi ke ngokubona kwakho ubona ngani kuyaqhubeka sibili.
Hayi, aqhubeka ngempela. Ngoba basho bebonke futhi ongangokuthi uma ngibuka kuzokhuphukana eKwaZulu Natal uvele kuzoliwa straight khuluma ukuthi impela kuliwa waya waya ngithi sibona ukuthi yahlula noma seyinqoba
kodwa ubona ngazani kuyophumani konke konke lokhu baba
yi baba phela into ekumele ukuthi uyazi uSiri Maphosa uvotelwa abantu baseSouth Africa. Iminister zonke ezikhona zivotelwa abantu baseSouth Africa. Yabo. And njengoba abantu baseSouth Africa bengasayifuni lento eyenzeka, kungashintsha ngisho umthetho sisekelo weSouth Africa. Ungase kusele ushintshile, usuvumile ukuthi akube nje. Ngaphandle kwalokho, ngeke kuze kwenzeke phela ukuthi thina sivuna ama-foreigner ezodlala ingqondo yethu esixhaphaza ezweni lethu. Ngeke kuze kwenzeke lokho.
Lo ngomunye wabantu abasebenza lenhlanganiso ezigoqela e-All Truck Drivers Foundation leMzansi for Sure uthi bayenze umhlangano lamhlanje loMongo Sithu Buthelezi.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Umnumzana Vincent Tswangirai umtakamoyi uMorgan Tswangirai namhla unqobe kukhetho lokudinga ozamela iGrandview South edale lePhalamende. Bekulamabandla ambalwa abencintisa kukhetho lolu. Indawo le yayiphethwe ngunkosikazi Bimbayi Tswangirai Java, utadewabo kaVincent. Kudaba olufanayo, umnumzana Hlalani Ngoni obemele ibandla leZANU-PF unqobe kukhetho lwe-by-election eMangwe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Le iStudio 7 lizo iphuma ngapha kweVoice of America eWashington.
Benana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu
babe
lobola.
Ukuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokwenziwa ngabantwana abasakhulayo. Siyabona abantwana abaningi abasahloniphi, abanye loba nxa behlonipha bangenwa ngokunye esingazi ukuthi kuvela ngaphi. Ukuze ngixoxe ngodaba lolu ngilobaba uCloud Mhlanga okhona ngale ke kobulawayo. Baba Mhlanga, siyakwamukela ukuhlelo.
Yebo, linjani baba?
Siyaphila kakhulu. Akusitshela ukuthi kwini osokusenzeka abantwana babe ngamahlongandlebe kangaka?
I think khonokho nje izinto abantwana sebesiba exposed yizo kakhulu insuku zanamhlanje, kakhulu ama-TV wona lawo. Yikho lapho okuningi lapho bafunda khona izizwalezi nokungagqoki kuhle, nenhlonipho lani lani, izinto zonezi nje abazibona kuma-television kakhulu. I think ama-television nje asebulala kakhulu abantwana.
Singathi kudala phela umntwana wayekhuliswa ngabantu, ukuthi lami nginje umntwana akho ngambona ngimkhuze ngenze konke lokho. Khathesi kuyenzakala yini lokho?
Khathesi kukulutshwane, ukukhuza umntwana ngathesi licala kumzali wakhe. Especially ungakhuza uze umtshaye kumbe umthole wona kwese umtshaye, akugcina kusiba ngumsindo omkhulu.
Kwenziwa
kuyini? Bagcina beni asazi kumbe zinsuku zanamhlanje. Namhlanje wona la ama-rights wona la uyayo wona la ukuthi kuthiwa umntwana ulamalungelo and stuff, yikho okuphambanisayo kakhulu. Ngoba abadala sebesisaba ukuthi babe baningi abantwana. Ngoba umntwana sinxa kumbeni umntwana kamathelwane nxa wamkhuza wamba ugcina umtshaya, so kusiyafika ebadaleni sokusiba ngenye indawo engayisiyona leyo. So yikho kugcina kusenza ukuthi nje abantu bayesabe even ukukhuza nje umntwana bangamboni wona. Yilo hlupho lisuka libe khona.
Ye, singathi kuyalungiseka yini khonokho esintwini?
Ya, esintwini ungalungiseka, but njengoba kathesi phela sesisokule lama-politics nalawa khona, anti nawo bafaka imithetho ukuthi umntwana ule-right ethile. Yabona, I think vele kuyahlupha. But nxa kulandela isintu nje, ngoba thina sikhulele emakhaya abadala ade besikhuza bekuthawa lapha nalaphana kube kungabi lezi nkulumo eziba ziningi. Kodwa kathesi emadorobheni akukhanya kuba nzima ke.
Singathi emadolobheni kwenziwa kuyini ukuthi kube nzima kangaka?
Akumbe isikhiwa yona sonalezo. Think abantu bathathela kwamanye amazwi kakhulu. Isikhiwa sonalezo. Ngoba ngakhala ama-TV kathesi iyovela phambanisa abantwana. Ukuqhola okuningi uyathola ukuthi umntwana babe imithetho izinto akwazidlala kuma-TV anto uyabona. So yikho khonokho okuphambanisa ngoba phela ama-TV moshile izinto zonezinye izinto zemazweni ababezivukela.
Ye, siyakuzwa Mhlanga ukuthi isikhathi sethu yiso sesidliwe uMangoye. Nxa ungavalelisa uZulu ungathini pho ngabantwana? Kuba naye mbijana abantwana ngamafutshane khonapho.
mina ngithi abadala babazame sibili ukuthi baphuza abantwana kakhulu bengayabantwana besona ngendaba zokuthi kufaseke la malungelo.
Hayi, siyakuzwa baba Mhlanga, lapha bengixoxa ke lo baba uCloud Mhlanga ukhona ngale ke kobulawayo. Sibongile kakhulu ngadini lokusasa baba Mhlanga.
Hayi, kulungile.
Nginethemba lokuthi siyahlangana singamaphileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uKip Dube lilale. Womanje sike sizwe eziphathelane labatsha silo Mike Hobe.
Yebo 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 mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lomnumzana Munashe Mtutsa okubandla elezano PF sixoxa ngembali ka mnumzana Robert Mugabe uti unjani
ngisaphi mina ngiyandlela Mike
hayi mina ngiphilile ngiphilile but awusitshela umbono wakho mayela ngempilo yakhe
ucomrade RG Mugabe umuntu othi nxa sikhuluma ibizo lakhe a lot of emotions are raised. Wonke umuntu ozithule youth, anyone who's under 35, sikhule simbona engumpresident since 1980 because of that ube yirevolutionary, ube likomrade elikhulu, ube part of abantu benkululeko abayenza ukuthi sibone ilizwe sikulo namhlanje. So uthe engene elizweni lapha ungene engumuntu ongene elama socialist programs amaningi esabone efunde sesithenyeze president. We saw the building of izikolo, izibhedlela, lama university indawo yonke le. So ngumuntu obekhona sibili obenemqondo wokuthi eqinise isizwe ekazi se-Afrika, eqinise umuntu onsundu, umuntu omnyama.
Kulabanye abathi ngeke bathakazelele impilo yakhe ngenxa yokuthi eningi labantu labasakhulayo bayakhalala besithi hayi asikatholi umsebenzi. Lo ngumsebenzi kaMgabe, wena ungathini ngalokho?
UPresident Mugabe, from the period siqalisa iLand Reform Program ngo-2001, initiated the program ukuthi ama-cure abezengaqabangelike ngayiyena. Kwaba le-Land Reform Program, abantu abamnyama banikwa iLand. That program iyayenza ukuthi izondise ama-cure asitshaya khona nezijeziso zemnoti esithi ngama-sanctions. All this trouble that we have made, it started in 2000. Of course, abantu bengakhuluma kuleyo, and they want to blame it on one person. We can't do that. So wonke abantu abangasebenziyo abangawani kulama problem, it's not because it's because
kodwa mnashe
accept
okunye okwaletha ama sanctions udaba lokuthi bona babe sithi uhulumende ka owayengumongameli uRobert Mugabe wayengahloniphi amalungelo abantu.
Siyasikhangile phela ukuthi ihypocrisy yama Americans, ihypocrisy yabantu abase UK abase European Union. How many human rights are, you know, abuses are being done ama countries njengabo Saudi Arabia, ama countries abadila labo ngenxa yokuthi bafuna ioyili yabo, they tend to look aside. Sakathi ukuthi America ukuhamba usesaba ukuthi ipolisa lingakudubula kahle ngenxa yokuthi ngumuntu omnyama. How many abuses like that are happening in other countries where the United States iyaphile friendship labo simply because bafuna ama-resources abo? Why is it that we have Zimbabwe, they make a lot of noise? Kathesi South Africa, they have xenophobia. People are being killed. Why is it Thule? Why is it that we have CNN, like PPC, like Al Jazeera? Ukuthi abantu bayabulawa eSouth Africa ngabanye abantu abamnyama, it's simply because the agenda yabo is an agenda against black people.
Hayi, isikhathi sesedliwe ngumangoyi Mnashe, kodwa sigqiba uhlelo bengicela ukuthi unikeze imuli yeZimbabwe amazwi entuduzo.
Okay, ucomrade RG Mugabe is an unparalleled hero, not only of Africa but the whole world. He is the hero of every one person, all ama aspirations of socialism, all ama aspirations of ukuthi wonke umuntu esiphile umnotho wawo. Ukuhamba kwakhe akube yi-lesson to every one of us. Laba bathi bona waphambanisa, let this funeral become that change point to everyone to realize what we speak for. We, today, our babies, our mama, the Italian land, that our youth cadets are benefiting from the land reform program. Today, we've got artisanal miners benefiting from our own resources. Today, we have farmers, we have miners, we have artisans from special illegacy education system. We have professors. Correct, our myself, friends, the America, simply because of the education legacy that was left by Comrade RG Mugabe. That legacy we should hold dear so that we can move on with life.
I see, uzwile mnashe ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo futhi.
Ngiyabonga mama.
Isikhathi du mthwakazi omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3 yona username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9. Ngwanele kwana
namhla olivalisayo ngenjabulo. Igama lami ngumike hobe, mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike. Sike singene kwezokholo lwesiKristu, silontukamela inkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi usenisipanda. Igama nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo namhlanje ntambama.
Usiphatheleni namhlanje?
Bengifuna ukuthi sikhangele kumahubo 24:1 ithi yona, umhlaba ungowenkosi kanye lakho konke okukuwo, ilizwe kanye labakhileyo kulo, ngoba yona yawusekela phezu kwezilwandle, yawumisa phezu kwamanzi. Ngubani olelungelo lokukhwela entabeni yenkosi na? Ngubani ongangena ethempeleni layo elingcwele na? Ngulo olezandla ezingelacala, lenhliziyo ehlambukileyo, ongaphakamiseli umphefumulo wakhe kokuyize, longafungeli amanga, yena uzakwamukelwa isibusiso senkosi lokulunga kwaNkulunkulu umkhululi wakhe. Ngakho-ke namhlanje mfuna ukuba sike sizwisise lindaba eqakathekileyo kakhulu okumele izwisise yithi abantu abadalwa uNkulunkulu. Kumele sibe kwazi ukuthi lumhlaba ngowenkosi. Ngiyakwazi ukuthi nxa sikhangele imbali ezehlukeneyo, siyakwazi ukuthi saba khona amakhosi amakhulu, sokwake kwaba khona imbuso emkhulu kakhulu, kusukela kumbuso kaFaro kusiza kumbuso eyakathese emningi esiyaziyo yabe seRoma, lapho kubusa oHitler, lapho ke kubusa iBhilithane isaziwa ngokuthi umbuso wayo usuka lapho ilanga liphuma lize liyetshona. Kodwa siyakwazi ukuthi yonke leyo mbuso seyabuya yahamba ngenxa yokuthi umhlaba ungowenkosi kanye lakho konke okukuwo. Kulo mbuso ongapheliyo, umbuso lo ungankulunkulu, yiwo lowo mbuso ke onguwo umhlaba wenzelwa wona. Abantu abaningi abakunanzeleli khonokho. Ngesikhathi esiningi nxa siphila lapha emhlabeni, siyasibone ngani yithi abanikazi bomhlaba, abanikazi bezinto zonke ezilapha emhlabeni. Ikanti iBhayibheli liyasitshela okokuqala ukuthi umhlaba ungowenkosi kanye lakho konke okukuwo, ilizwe kanye labakhileyo kulo. Kutsho ukuthi okwesibili, labantu abaphakathi komhlaba ngabantu bakaNkulunkulu. Lazo zonke izinto esizakhayo, esizibumbayo, esizenzayo ngezikaNkulunkulu, nguye osivumeleyo. Nxa ngikhangele ngesikhathi sakathi, singathi wonke umuntu lapha emhlabeni ulilotsha, ngoba umnikazi womhlaba uNkulunkulu. Kodwa ke siyafika esigabeni lapho labo ke abalotshayo lapha emhlabeni bezibone ngani yibo abanikazi bomhlaba. Manje livesi yasikhumbuza ukuthi umhlaba ngowenkosi, ngoba yona inkosi yawusekela phezu kwezilwandle, yawumisa phezu kwamanzi. UNkulunkulu nguye wathi akube lomhlaba, wehlukanisa amanzi lomhlabathi, nguye owalungisa yonke into. Siyabala njalo laphana ukuthi manje nxa uNkulunkulu enguye umnikazi womhlaba, kutshoni kithi na? Okokuqala, isikhumbuzo esokuthi loba sesakhe njani lapha emhlabeni, kumbe umuntu esezibone sethuthuke kangakanani, kumbe umuntu ebusa abanye lapha emhlabeni, kumele abekwazi ukuthi yena lumhlaba labantu.
Yes, siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo. Sehlangana-ke ngeviki ezayo. Walivalise emoyeni ngoKeith Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.